Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuhlelo 7 ngesonto mhlaka 25 uNhlolanja 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Hathu lezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisifika neLeblue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflawuzi ayigaca amaflawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyise.
Isikhalazo leso sikaNqube kukhomba sobala ukuthi hayi abana ama-supporters.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Salethulelwa ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Hathu lezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lehlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mguni, umholo weMayebuye People's Party.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile akhona kodwa izani njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa sisi siyibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisi yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sikhipheni izani kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwabo. Kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqemba kubo, ngicabanga ukuthi kuzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi lebe lithule zwi ukuthi lizephonga ukuthi thutshe zonke isikhathi sokhetho. Khathesi abaningi bathule, kwenziwa kwini khonokho?
Angicabangi ukuthi kusuka kusekuthuleni babuduke. Ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebelelendi ane-challenge leyo yokuthi
ilizwe lonke-ke mamgudi xa sikhangela sivini ikhonoko kumbe lithule nje.
Awufiki ukuthula ngithe ngizokhulumela kakhulu emaqenjini asemathebelelendi. Abantu basemathebelelendi abasenayo i-economic power, so abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali, abasekho kuleya position yokuthi umkhono welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebelelendi. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembulana ngama-opposition parties but amanye amaqembu ane-challenge le yokuthi namali yokuthi bezifeze.
Ngingaphuma njani kukhonokho?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mguni, umholi weMayebuye People's Party, weqoka leStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. UMnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe ye-Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo kambe ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo amavubile amakhulu ngesikhathi selibharisa instrategy kwakulezano lezaphu emavili amaqembu ngabona 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizano lezaphu ungabali iRhodesian Front le yayile ama city ewabekelwe abelungu ngabona 1990s ubona izano PF ye Unity Accord lezano ndonga yize eseparlament kusuka ngo 2000 ubona iMDC isiya njalo ilokhu ijintsha amagama ukuze kufike lapho ngo 2018 iCMDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza iTRCC iye phikisana lezano inkulu kulawo wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa ngeTRCC le Blue Movement
yenye ukuzwa kakhulu babancube kodwa kuyahlala kunjalo yini
kuvangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembe liphikisana leqembe lesembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisa ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu beSouth Africa kupolitiki yethu asifani labantu beNorthern Europe asifani labantu beSouthern Europe abalalokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi asephalamende thina yethu sithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthela ukuthi mavili amaphatha amakhulu amanye mancane kumbe veleka yikho enye esephalamende yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement TRCC Blue Movement TRCC kumbe zano
Umnumzala Fidela Ncube ukuhlanganiswa kweConsumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa lesithuthu seven ekobulawayo. Siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenze lo Mnumzana Malaki Nkomo okubandala ezanu PF lo Mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele weFreedom Alliance. Kuphe labo ngokucatshangwa ngabanye amalunga ebandla lezanu PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni Nkomo usungula lolu daba.
Izanu PF ekhuluma ngecandidate yabo ayisho ukuthi kona usesiba ngupresident lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yicandidate yezanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona awufani ukuthi bakhulume ngakho ngathi yi-intena yezanu PF leyo bona ngabe bafuna ukuthi abe ngupresident athi bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kule qondo kuma-elections so isikhalazo leso sikancube ngesikhomba sobala ukuthi hhayi abana ama-supporters abana abantu abasekelayo obviously upresident noba ngamfaka uzawina i-PF iyawina yikho lapha akhona uncubo
ye kolapha Ncube kuyazani lina uthi lapha-ke lesabo mnyama ongelampisi
kubaba uNkomo yindoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingoma nalane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu antsho yayibona ihambisa iyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenza into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution ngisukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyo into oyibambile ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazona lezi njalo akuchiyo ukuthi umuntu iconstitution ayikuchi ukuthi umuntu uphuma ngoba engalama supporters kayikuchi khona ithi umuntu le two terms is the office yikho kumele kwenzakale khona kungenziwa enye into loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflowers ayigaxa amaflowers entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyisen
khonapho Nkomo nxa ungalanzelela ibandla lezanu p f lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukuchaya amanzi amnyama yindaba kuxotshiswa abantu be-c c izanu inqobe badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho konokho koko
ama-elections usangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexotshiwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu angaxotshwa ebandleni akulo khona ngale iphathi ngathi iparlament ufanele umemezele kube lokhetho izanupf engasoze ine eceleni yengele ukungena kulolo khetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba siyizanupf okumemezele i-election asiwe zanupf umemezele izegi yomemezele ukhetho ngemva kokuba neparlament sifake ukuthi sicela kube lokhetho endaneni nje kusona abameli sangena sanqoba so sesizawuthini thina sesizakela ukuvune kufanele kuvune
Ncube khonapho-ke
baba uNkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakhe ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutho ukuthi njengoba usithwe uyathandwa kutho ukuthi kumele afe
ufikele esikhundleni kodwa indlela yokubusa itshengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le baba unkomo oyikhuluma kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabukhuluma nje ukuthi hayi angithi isobho isibekile la uzakhothakhotha eceleni khonapho kodwa into elizayitshiyela ilizwe uyabona ukuthi umnankagwa ngumuntu okugcina ukuthi avumele abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi hanje isenziwa ngumgabe belo grace namhlanje sebesenza labo into efanayo lokhu kutshengisa konke esisayasho ukutho ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokhe nje luthele yona lana amakhwakhwarala alo kalutshintshanga lungaze lubuye seluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgadi kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki
nguwe uyazi ukuthi ngisho kani ngisaukuthiuke watshawa luvalo entweni esinguna sisodwa singangapha siseyizanu p f usuqhatha ngohlaba umkhosi singakasikho nakani lapha ibe yimbono uma uzaphuma kuzaphuma sokuphambili khathi ukhaliswa yincubi le yinkulumo zezanu p f esitshoyo ukuthi hayi lapha sibona ukuthi umongameli wethu usikhokhela mnandi okungahlupha yikuphi ukuthi nxa iconstitution ingasivumela abuyele iproblem iba la ozowuhluphi lancuba kuyini wawethuka wesabani
kibakolapho kiwo kibakolapho
ye mina baba unkomo okungethusayo yikuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yayo sifisa ukuthi kube izanu belobo umnankagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke silidonse like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasithwalisela abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenzayo yinto ezilayo kakhulu yebo
ngicela ukubuza ncube khonapho ngicela ukubuza i-constitution nayo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bambezelela i-constitution ayikutsho yini khonokho
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo oyebandla le-ZANU PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance semangeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane vele Ukraine lidinga izikali zokulwisana le-Russia kulandela ukuxozela okusedalele House of Representatives kule Melika selokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikali zelihlasela ngamandla ele-Russia kwele-Ukraine waye ngumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe unkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina sonke isikhathi sezamasiko
sigcina amasiko
akwenu kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana Bulungisi Jabalala umshenguke lapha-ke ngoyokhokhela ibutho likabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi sikwamukela kuhlelo
babasithokothokosipeko ongumsekela adidiyelwa amabutho wonke akumthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubuyelani lobhengula kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukho edobhe umthwakazi ebabelane naye njengoba usuthilwe lana hhayi sibhizi kakhulu silungisele imicimbi eminingi izolo besisehibro siklina ihibro sihamba lo kosi bakithi lezinhlangano zonke zamasiko lezinhlangano zomphakathi esikhona lapha besithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi loba sisemazweni abo kodwa kukhona okuhle singakwenza. Silibuthe lenkosi kunye lezakhamizi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungisele umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu indlu dakamela lapha enkaya sebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi inavele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi, sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenza kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise, sivuselele konke osokwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe chitha isikhathi lapho.
Siyazama isiningi iminyaka esingisakithi sadilwa badili kubukhosi bakithi. Ma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esile minyaka engakho ngoba okuningi lingakwenza kubi, okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhabela kithi.
Ye khuluma lozulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
So abantu abaphume ngendawo ma kumenyezwe ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondele, sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Ye siyawakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okukhela ibutho likabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe
sikamthokazi
wamanje suka isikhathi sokholo lwesikristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulele sikhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Siyakhuluma abafundi behamba loJesu. Bese sikepeni elwandle kwavuka isiphepho uJesu kuthiwa wayelele mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24 Nkosi safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi leZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akula msebenzi, akula mali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo, mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifiyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi kuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi yavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ukugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela iindleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakale. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima, ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisa. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni, ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude, abanye bephuke ngitsho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bagcina bengathembani, abantu bagcina besiba lobunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuso elwandle ovunguzwa isiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizagcwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webhizinisi. Lizagcwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu. Ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapha. Ngubani ungasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufele abantu bakho. Thulisa isiphepho zakuleli lizwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa sonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware e-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fictory Access le-EduPlay. Fictory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala i-Zinsaker olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopha i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima, ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe, bese kusithiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakho ne-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawe usuthola ukuthi abaningi lokho besayathatha ama-project or ama-software ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili
ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi.
Kungenza ukuthi ngihlale kulele ukuthi ukunelithi lenduku eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi induku ungawukhangelisisa ngama opportunity ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa induku zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwesoftware lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama university amaningi asechipa ama graduate athe xaxa amaningi sibili awe computer science and sibona ontanga abaningi sekeqalisa labo ukungena ku software development. So yinto yakuqala esiyibona as a signal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama applications bengathola njani
i-Fit Access app? Le Fit ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala intake all level in 1 year. Itholakala ku Google Play Store. Ungahamba ku Google Play Store ufike uthi Fit Access, uzayithola i-app yethu ilestructure green icon yethu and EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu eduplay.africa. Lokuthemba ukuthi ngo-March i-EduPlay siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki eza.
I am going to talk about the new one. Kwele Zimbabwe, kusukela umnyaka 1999, kusiya umnyaka ka-2022.
UJuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka-1999 ngesikhathi yokuqambulewa nge-Athletics Club, lapho ayeqe khona ibanga eliyi-2.16 meters, njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe kuyileyo, the training plan it was day 6 months. Wayele diet okwamele ngidle, no red meat, no fatty foods, no fizzy drink, and ngivuke ekuseni ngo-5 ngenze i-5 kilometer jogging. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Ntambama ngo-4 I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday wayewezontatha ngestadium afike afake Saturday night maybe ayifake ku-2 meters. Athi ngifuna 2 meters leyo ijampe ka-20 nami. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships, njalo uPhiri uthi phambilini kwawo kwasekule minyaka elitshumi uRalph Dube eqe ibanga eliyi-2.10 meters, njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunye wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampu, you know, liyabuza ukuthi lifuna ukuqalisela kwathi hayi. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-1.6. It was way way too low for me. Wonke they were out by 1.85 nami ngingaqali ukujampa. So mina my first attempt was at 1.95. I jumped it 2 meters. I jumped it. The national record then was 2.10. Then after jumping 2 meters, I opted with the FI with 215. 215, I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye, njalo umncintiswano waqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla, uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka komncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwe elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, particular tendon yami ruptured when I was in South Africa when I was preparing for All Africa Games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda oweqembu le-University of Zimbabwe laye wenelise ukweqa 2.16 meters, kuthi ukhula kwashe Chadenga oselizweni lasemelika nguye oze weqa ibanga eledlula lapho ngo-2022 lapho ayeqe khona 2.22 meters. UPhiri uzalelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-1973 njalo ufunde izikolo ezibalisa igampu, iHenry Law kanye le-Hamilton Dragon High ngemva kokuma ukudlala uPhiri usebenze ewange ngumqeqeshi waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso yezivalisa eSport and Recreation Commission iShangani kanye neMwana Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Talent Vision, kanti kulezi nsuku usebenzela ele Arnel lona elingene lonyaka kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Ngiyimele isithu 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bekulo mcimbi wena singa Arts Merit Awards ngobulawayo izolo lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkD athole icoco sePeople's Choice Awards. Ucha Praise uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Sukuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.